Iningi lezakhamizi esixoxelazo zithu mangoyo selaleziko selokho uhulumende ethi abantu behlala emakhaya ngoba impuphu isisilela ezitolo kuthi lapho etholakala khona iyabibiza intengo ephezulu kakhulu. Lanxa emadolobheni uzulu ethengiselwa impuphu ngentengo ephansi okuthiwa i-subsidized, lokhu akwenzakala emaphandleni osekudala ukuthi iningi liqhubeke lihlaselwa indlala. Umnumzana Lungile Ngulube isakhamuzi eGuyu uthi kumele uhulumende athathe amanyathelo ngokuphangisa abantu bengakabulawa indlala.
Ngawo mhlawumbe uhulumende uyangenela abantu bathole yena le impuphu uthola zilanyule ngabantu ema-supermarket amakhulu emathawuni, abantu bemaphandleni labo bathole. Ngasibili uhulumende uyanceda angenele ngoba indlala esebantwini indlala enkulu kakhulu. Lokho kwaba yi-lockdown, kuba nzima lokuhamba lapha, into zokuhambisa kazikho kubana abantu mhlawumbe bangena e-town besiyadinga leyo mpuphu.
Amazwi akhasekelwe ngunkosikazi Gladys Moyo Manalo ebuvuma uthi ngathelo lokuthi behlala emakhaya selilethe ubunzima ikakhulu kulabo abaphila ngokuthengisa.
Kusuka kube lo bunzima ndivele indlala yakhona iza kuba nkulu ngoba nxa kuyikuthi kungayisiyo corona yenale uyakwanisa ukuphuma ugijima uye kubo wadi 2020 ngamatamatisi ukuyozothengisela abantu, uye emashowa ufike uyenze, but khathesi kusuka kube lo bunzima kakhulu.
Umnumzana Hlani Mahlangu esinye njalo isakhamuzi ebuvuma sithi ukuvalwa kwemingcele kuzadala ukusilela kwempahla ezitolo ngoba zithengwa phetheya.
Nginanzelela ukuthi esikhathini esiningi kulezi moto ezihambayo lamabhasi ahambayo, so kukhanya amabhasi akahambi, plus futhi ema-shops lakho izinto kade zivele zitholakala kakhulukhulu besehode emesini, abantu abaningi abasela way ukuthi bangayenza njani ukuthi bangahoda kumenjani ngoba izinto zizagcina sezishoda ngobuningi. Khonapha nje sihlezi nje bamelela umumbo we-social welfare.
Unkosikazi Thando Mawuba oyisakhamuzi seMatanongombe uthi impahla sezilele ezitolo okuzadala ukuthi behlaselwe indlala.
Izinto eziningi asiselazo emakhaya seziphelile and azitholakali ezitolo ngoba abezitolo bajayele ukube bewoda kuboBulawayo, bewoda kuboGwanda, abanye njalo bewoda kuboSouth Africa, kusho ukuthi abantu sebephakathi kohlupho olukhulu kakhulu. Kusila bonabo nje abakuma-programs e-Food Aid.
Umnumzana Ngamba Ncube osukela inina kolubekwe ebuvuma uthi kungani kuhle kwezulu kubajiye bebhekane le ndlala embi elakho njalo ukuthi ibaqedele izifuyo zabo.
Ayikhala lapha indlala inzima inkulu kakhulu indlala ezifuyweni, ekhanya ngani sizasala singalalutho singalazinkomo mbuzi. Ungathini ukuthi ebulisipheni ukudla nje njengoba sesiluphele njengani mbona ngikhona phangele 83 years.
Iningi kulomhlubulo lile sihlobo ezisebenza kwamanye amazwe abalisele South Africa leBotswana ezivame ukuthi zithumezwe ukudla nanga zonke, kodwa kulezi nsuku lazo zikhala ezimathonsi ngoba imingcele ivaliwe. Ngaphandle kwendlala, abanye abafana lomnumzana Gabriel Moyo oyemawane abaphila ngamaphilisi we-BP bathwele amagabha avuzayo ngoba engatholakali emaklinika asemakhaya.
Sukuhamba ubuza ukuthi ngubani ungabe nathi amaphilisi e-BP, bakithi apho kunika 2 noma 3 ngoba akulazimoto ukuthi ungagada uhambe eGwanda uyefika e-chemist wathenga. Yinjenje lami ngiphila ngawo amaphilisi awe-BP wona lawo akatholakali ngoba ivele eGwanda esibhedlela vele katholakali, atholakali e-pharmacy kuphela, ikakhulu i-atenolol le-nifedipine nayo soze kuyithwele emaklinikhi noma esibhedlela, phandle kwe-pharmacy kuphela, abantu bazakufa.
Kusenjalo kulabo mongikazi abathathu abagcinwe bodwa esibhedlela seMthabezi abakade besebenza esibhedlela seMatterday koBulawayo okubikwa bahlangana lomuyi. Umnumzana Ian Heslop obule ngumkhuhlane we-COVID-19 kuvike edlulileyo. Abongi laba kubikwa baqala basebenza ngemva kokuba bagcinwe bodwa. Umqondisi wezempilakahle ezansi emaNdebeleni unkosazana Ruto Chikotsore uthi abathathu laba ngabanye balaba abasuswe koBulawayo ukuze bezoncedisa kulesi sibhedlela ngalesi sikhathi sokuqhamukela umkhuhlane. Uphinde wathi sebehloliwe batholakala ukuthi kabalalo igciwane le-corona, kodwa bazaphindwa njalo bahlolwe ukuze kube lesiqiniseko. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.